singaqalisa ngesikhangele ihlelo oluhle olwabikwa nguhulumende, kodwa uhlelo lolu luvele lona lakhalelwa ngabantu abaphila negciwane. Kwamatshwa sibili kusikelwe emarondela kusiyafika ephalamende, kwayenziwa i-sit-in kuhlala sibili ilanga lonke, kwagcina kusenziwa le-slip-in phambi kwephalamende. Kwaze kwangeniswa ukuthi kungene kumoshini ukuthi i-HIV i-disaster iyabulala kwedlula ama-accident. Kwaba kuhle kwaba njeya, kwase kusiba le-AIDS levy. I-AIDS levy leyi hayi isibonelo esihle hatho eZimbabwe kuphela, kodwa i-Afrika yonke lo mhlaba wonke. Yikho nxa sithi siya kuma-AIDS conference ubona besinika i-stage kushayele ihlompi iZimbabwe. Engikhathazayo ukuthi nxa sebehlela-ke lafana bagcina sebesiba la kungama-percentage ukuthi percentage lezi asebenza ukwehlisa ubuhlungu be-HIV ngale ndlela esikuthi yi-mitigation, leyenye i-percentage nge-research, le percentage nge-administration. Kulokungihluphayo okokuthi abantu bona baphila ngegciwane kugcina sekungazathi bakhangelelwa emuva, sekuvikelwa labo abangakatholi i-HIV. Nini ukholo lwami njenge-activist yikuthi kaliwazi isosi ukuthi kathi udubo lolu luphuma ngaphi, bese kuthiwa hhayi laba sesibalungisela amaphilisi sekuyisi isicibo sakhona isivalo sakhona. Mbona ngathi kuyasilela, bese kusilela njalo ekuthini abantu abaphila negciwane ngabantu abafuna ukunika i-counseling, ukuxoxisana labo ukuze ingqondo zabo zivume zi-accepte zihambelane lomumo okhona kutshintsha ibehavior yabo elizweni lakithi.
Ye, siyabonga. Uthini ngamazwi kamnumzana Mahlangu?
Hayi, namuza ubaba uMahlangu. Into ekhona nansi, mina ngokwami ingathi kusukela ngo-2008 benzele ngihambisa abantwana e-OI, laba abatholwa abazali nalaba abadetektha ama-ARV nalaba abafuna ukuqalisa ehlelweni ngihamba nabo. Njalo isikhathi esingibabuya ngikhaya ukuthi khona hayi asilabezi nalokho, khona lokhu engilakho ngiyabanika njengoba ngibacelele emagrowth ukuthi inhlelelo zaqalisa three-labour movement kuma-trade union. So sasihamba njenge-drama group kuma-company siqale sicele i-management ikhona sifuna ukufundisa abantu nge-awareness of HIV. Hayi, thina ngokwethu vele asibehlukanisi, bayafana njengathi loba ngubani umuntu eva akudlayo nami ngiyakudla.
Amaklinika e-council kuyini akwenzayo ngenhlelo zengculaza?
Hayi, bahambe emaklinikhi wonke vele awe-council ukuthi baqala bebakhangela i-status sabo kuze ukuthi siqalise ehlelweni, baqalisa ngama-code.
Mnumzana Mahlangu, ubona ingani kungani le Zimbabwe likhanya ingani inani selisiba phansi elabantu abalokhu bethola leli gcikwane?
Sina indlela esimaneja ngayo i-statistics, ngathi izinamba nje sibala ukuthi abaphila legciwane bangaki, abanjani banjani, khathesi umumo wethu singaphi, sikuqathanisa sifaka la ma-graph siprojekta sikhangela phambili ukuthi kuzaba njani. Mbonathi kuhleleke kahle ukwedlula amanye amazwe. Lami sengingahamba ngisiyafika kwamanye amazwe kubo-Uganda basiqalela thina-ke ukufunda ngento ze-HIV, ngithole ukuthi hhayi thina siphambili. Indlela esimaneja ngayo idatha i-information yethu nje, i-information leyanxa sesithe sayi-analyze sayihlolisisa sayihluza esiphuma lakho yikho ukusinika ama-program esiwenzayo. Ngakho sifika masinya kumpendulo kasibhodabhodi, yikho kusiphathisayo ukuthi izinto zethu zehle. Kodwa okunye nje okungazathi kuyasifisela emuva nzabe ngikutsho kuba yikuthi kwesinye isikhathi sizithola sesipoliticisa, sesifaka ipolitiki kwi-HIV, kanti i-HIV kayikhethi ukuthi lowo muntu ngowaliphi ibandla kumbe lowo muntu ngumhlobo bani. Okunye njalo okungazathi kungathi kuyangikhathaza yindaba le esingazathi singathi nge-adherence, ukulandela ulandela khonoko okutsheliweyo esibhedlela ngodaba lokuthatha amaphilisi. Yiwo ama-programu engithi bona abantu abaphila le gciwane bona ngokwabo banganikwa nje i-empowerment, ukuhlakanipha, bancedisane sekuyi-PA education, bakhuthazane bona kodwa ukuthi benze i-adherence, kwenzela singahlani lo mumo lo esithi yi-resistance. Leyana-ke lowana umhlobo we-HIV osusala amaphilisi, ngoba singenza njalo sizangena kwisigaba sokuthi bese siswela ngoba sinamali eyokuthi sithenge amaphilisi ama-regimen, treatment regimen adulayo.
Ungasigqibela lingxoxo nkosikazi Lubimbi?
Hayi, ngiyabonga sibili, lokho kukhulunywa ngoba uMahlangu kuliqiniso sibili. Njalo futhi ngikhuthaza laba besaphilela abantu beZimbabwe ukuthi khona bakithi ababesobala bavele bahambe emakliniki senatho sonke. Ayisikho khona ngavele ule ngculaza kumbe ukuphela komhlaba. athi endibashi kakhulu abantu bakhona sibonga sibili bonaba abafilekayo ngamaphilisi ngizibuhlungu kakhulu njanami ikakhulu mina abantu bambapha abona ukuthi kungakabi lephilisi yale lisadina so ngambona umuntu ephokuyeke ethisa nje kunatha amaphilisi angizibuhlungu.